amalungana awezanu-PF avela endaweni ezihlukeneyo abuthene esigodleni sawo eHarare ethwele amabhakani abebhalwe okuthiyeneyo etshengisela ukungajabuli kwawo ngendlela ukhetho lwamaprayimari oluqhutshwa ngakhona ikakhulu endaweni ezinjengeHatfield, Goromonzi North, Goromonzi South, Mbare, Harare South esithi kumele lwenziwe kakutsha. Omunye wabakade betshengisela njalo isakhamuzi seHatfield uMobhu Moyo uthe uDani Masukume kazange anqobe kukhetho lwabo olwenziwe ngovulo obefunwa ngabantu uDaniel Maganga.
Thina senzela ukhetho ngomvula uDani Masukume nguye yasimkhetha ngasimfuna, thina umuntu kade simfuna nguDaniel Maganga nguye kade simfuna. So lokhu ukuthi khona thina siyatshelwa abantu ukuthi khona laba asebenza simele, hhayi asikufuni ngokuthi ama-primaries siyawaphindisa vele asiwafuni, yikho yinto esiyimeleleyo nje khona.
UJohn Dube yena uthe amalunga amaningi endaweni ezehlukeneyo kawazange avunyelwe ukukhetha kulolu khetho, kwase kuthiwa labo abangelasekelo lwebandla kuyibo abazamele bamele ibandla.
Thina abantu esibafuna siyabazi, kodwa lokho okwenzakeleyo asikuthakazeleli ukuthi siyakhethiwe thina abantu. Thina abantu siwazi abantu esibafunayo, asikuthakazeleli kakhulu. Vele sifuna ama-primaries lawa aphindwe ngoba vele akukho feli lokho okwenziweyo. Sifuna ama-primaries aphindwe, laba abantu abakhethiweyo, laba abantu they were forced ukuthi sibavotele, we were forced thina ukuthi sibavotele. Vele sibo bantu bethu laba, asibazi lokuba bazi abanye bakhona lokuthi bavela ngaphi ngabangaphi, asibazi.
Omunye njalo eyisakhamuzi seGoromonzi uMabel Banda uthi wenzakale izimanga lapho zokuthiwa uPetronella Kagonya nguye onqobileyo ukhetho yena enqotshiwe.
Indlela okwayenzakala ngayo ama-primaries le asiyithandanga, ngoba thina emveni kokuvota kwethu sabona sokuphuma amabhalo sokuwini uGagonya. Ukuthi wawina kanjani asisisizi, ngoba thina ayisiyo into esimkhethile, ayisiyo kahle kahle into ebesimfuna.
Egcizelela kulokho omunye njalo oyisakhamuzi seGoromonzi oba ngomunye wabatshengiselayo uGinias Garade uthe uPetronella Kagonya waqhelelezela ukunqoba uMnumzana Ozo Gwandura ngemva kokuba imigano eyayisetshenziswe ukubalela impumela yokhetho ingeniswe endlini yokubalela yaphuma isithi uGagonya nguye onqobileyo. Abanye njalo abanqotshwayo kukhetho nguMnumzana Christopher Mtswangwa ongumkhokheli wabalele bempi yenkululeko njalo engumcebisi omkhulu kamongameli eMazweni Mnangagwa. UMtswangwa utshele i-27 ecingweni ukuthi kajabule ngendlela ukhetho lophethwa ngayo eNothoni lapho ayekhankasela khona. Ubuye njalo wathi usabuthanisa ubufakazi ukuthi ukhetho yaluphathanga kuhle njalo kulobuchili obukhona. Imele 27 iseHarare, ngiwuKipton Mbebhe.